So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 Mfandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhlazi ku 28 Mfandula 2022. Igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo walelidale umnumzana Jacob Mudenda.
Sizelapha eRussia, si-invitewa iRussia ili-state yethu Duma, and okukhona ukuthi silama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho khandane ngezokhetho electoral ethi kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani nalokho khona kwe-constitution lokho esingathi alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho kugcwele khona abeZimbabwe.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka-renew ngoba kune-extension. Abanye abantu abaningi basazama uku-renew kodwa lokhu akutsho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. EZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo walelidale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende lakweRussia elithiwa iDuma ngolesibili lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lePhalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lePhalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi we-Studio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia, si-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade ye-Parliament yeZimbabwe, siphelekezela umgcinisihlalo we-Parliament yeZimbabwe, uLubabu Mudenda. Okukhona ukuthi sizelapha eRussia, si-invitewa iRussia ili-state yethu Duma, and okukhona ukuthi silama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho.
Okusemqoka esinxuselweni ukuthi ikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kuma-sectors nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ili-mining enhle lathi ngathi le-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela i-New museum yabo okutshengisa khona iliheritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangeleleni okuhle ngemuseum yabo sokubonela ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekene ulumuntu wonke okumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide bo diamond la wonke nje amanye amatshe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esesakho kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe kungabi yimfihlo kube into eobala ngemuntu wonke nje kodwa lokho esikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama program awehlukene sla kodwa isiqokocela phezulu kwakho wonke ngokuqinisa obudlelwano beZimbabwe leRussia
lifike nini khona ngapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya sile themba ukuthi nxa sesizethula ireport yalokho esiwenzileyo silapha neRussia kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye kunazelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khona pha uclean awusoze wabona iphepha awusoze wabona ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo lemthetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane kwesihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela ulu speaker of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa so far so good siyafunda okuningi sizathi lati sesibuya ekhaya sibonisane ngawo
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edalele parliament ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo. Olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms. Ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza. Lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Chirie Denga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla. Yena othi banxuse amalunga edalele parlamente awekhansili. Inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye lenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shirie Denga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Ngathi nje entweni ezisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abehlule abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njengalabase abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abalathuba lokuyavota. Sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisa. Okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment ukubisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga lolu ngokhetho kuyamele kulungisise njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhuluma njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo ngidaba lokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa nokuthi ngubani owinile njalo ngininjani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze efika ku-National Command Center lapha kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela abo-president sibona ukuthi bekunokunye ade okungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi
kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo sizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale
senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangele vinda laba sibanxusileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqula imithetho zekhetho yiwo abantu ethi nxa sokukhuluma ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawonye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani nxa sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka ngceke ilama provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but amazwe uAfrica jikelele okokuthi ngabe iconstitution yethu iyalandelwa ngabe akula kukhonona ukuthize so thina njengebandla sikhangele ukuthi constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhandane ngozokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kuconstitution lokho esingathi alignment of the electoral act yethu ku-constitution so thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but izinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi ngasikhangela ukhetho luka-2018 kulama-observer missions ababezela ku-SADC African Union European Union bathe bebona ukuthi ukhetho luka-2018 lwahanjiswa njani basibeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize so sikhangela ukuthi one imithetho leyi eminye yangikhona nje ineni kakhona ikhangela thwa lokho esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezekhi yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqule ukusebenza kwezekhi ukuze kuhambelane nalokhu okuku-constitution sesizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okokuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho kukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethusela sibezinyindawo kulokukhonona ngendlela okusebenza kwamabezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriedenga isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungangeni kwabantu ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe eStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi uMnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi ezemthethweni. uthi babophe njalo labaqatshi besethu somlando uqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngolokubamba ngamandla amankampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenewi ngoba kune extension. Abanye abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amir Sheikh, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia leEthiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotho mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali esifumbathiso. Kodwa kumgcini hlalo lenhlanganiso Operation Dudula eGauteng, umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokhu.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadiphothe labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lugatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Melestudio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani bakwamthwakazi, ninjani bakwamthwakazi? Hayi, siyabonga bakithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi sika-2023 sokuthi likhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40-something years. Kambe shuwa kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambono yena nanga nikumnanga for 5 years kumbe sithi i 1 term ukukhona ukuthi nje ehlele nge 40 something years kuyini efuna ukuthetha futhi kuye for those years nezama years amancane nalawo kuyini elifunayo ha njani ngathi politics yasekhaya kwenze njani kanti kuthi ngobani obusebantwini uzanyiwe phela umuntu for 40 something years khumbule phela umnanga kazaka ngabe sesikhundleni kazaka ngabe semsebenzini kazaka ngabe ku influential position ube vele ehlale beka lokhu nalothana njengomuntu adiphele ube phethe nomgabe kho sikusuka 1980 vele phela kuze kube namhlanje lokho phela kuyini ngakutshintsha namhlanje okumahluko lalokho owasekwenze nge 40 something years ngaphandle kokuntshontsha nje kuphela yikho kungani kuyadingeka wakithi alike livuke manje abantu abaphaphana abantu papha mani sibili papha mani ini and into leli inikezwa ngabomnanga yikudla kwegovernment igovernment is not vampire igovernment ngabantu in a proper channel kugovernment kuyakhethwa abantu yebo ileader ye ruling party eyabikhethiwe kodwa kukhethwa abantu abazimele abama-church civic organizations into ezikanjalo bangene kugovernment so nxa sesikhuma igovernment akula le nto ayiphambili ngebandera whatever lokho kuyizodana kwabakubolulela futhi kuzwayo igovernment yinto yabantu ehlanganisa abantu engakhiwe ukuthi kulo sibani bani ngwayiphi iphathi lo so i-government yinto eyabantu hhayi eyomuntu okuthiwa sokuzathiwa pambe wathi wathi slogana kathesi siyakubona ama-chief izinduna sezisiyatshayisa izilogana bathembiseni bona laba iy'nduna zabo lezo ukuthi khona ma kuyathatha umbuso omunye kuyatshintshwa konke lokho kutho uthi izinduna lezi esilazwa sizo vele iy'nduna ezemdabu kahle kahle izinduna lezi kumele zixotshwe zonke lezi zihambe futhi after lo mbuso wabo lo abahlali bekwazi khuluma nje kumele bebekwazi khona induna sizifuni after umbuso omutsha abantu sebekhululekile kumele zihambe qala phansi ukuduna lo ngoba kule nto e-wrong izinduna lezi
hhayi Studio 7 injani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma no-prince lana yabo so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu ukuthi kathi laba abantu laba phika kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu khathi laba abantu laba ba-right kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi ulandela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hhayi bengithi imbuzi mna Studio 7 laba bantu kahlekahle bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka ufunele impela imicheme yezilwane zonke uzokufakela e-bluestone bepalazizizweni zibapalazise badliswane laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yeni nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono mthwakazi omuhle lwe-Studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yeZimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathi izinto zabo bakhona ngale kuwa-America baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ube kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le enye imali futhi abuye azoyi-investa khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hhayi nanzi izinto zakho lezane ngangizithe usungaqala ke ubuye futhi uzoyi-investa kakutsha usumnikezile leziyane izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani ku-Studio 7 igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusestishini lapha mnanza kukhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bekhethisana bona bodwa bekhuluma ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye abinye bethethisana isitethi ukuthi ura bekhuma umuntu ekhuma ngokwakho zakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzaba le free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizwa izinhlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sizabavotela kuyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma engawina ngiyabonga
salibonani salibonani kwistudio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo qale kubingelela ababali bethu benyuzi zestudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili ngiyabonga sibili okwami engikucelayo ngomusa kankulunkulu ngokokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani umuntu lo muntu isikrethi yakho uyazazela wena wena singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo lingabi le ndaba labo bazabonwa ngunkulunkulu uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe isizafika emaphethelweni ukuthi uNkulunkulu eyibusise ngiyabonga okhulumayo ngumngayeuuele umama namemori lapho eshabulanyana into kunjani salukazi sakonyana ngiyabonga
linjani kwa-studio 7 igama ngu-MK ngibuyela upane eshabulanyana bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende we-ZANU PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikezi abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza ufuna ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sebefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe kathela abantu be-ZANU PF funa i-diaspora vote first okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asebefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
siyabonga ke balaleli yiwo-ke amazwi enu elisithumele nge-WhatsApp okwezemelika izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa khatshana abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacatsha khona sixoxe lo mnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
izulu leli eselidabule iFlorida uyiHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle ngibone kuthiwa ama-waves angkhona or amanzi sefika kuma-15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories so ukunganithiwa izadabula izindlu eziningi ama-building amaningi amabhizinisi amaningi ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungiyela emergency services sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwakathesi ngoba lokhe isabhidliza i-hurricane lay Ian until Saturday or ngensonto
manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli
so mina mbona iAmerican government imbono mongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba yencedisa abantu bonke bona labo siyakwazi ukuthi iFEMA iFederal Agency for Emergency Action izabanika banika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies ngiyabonga
hayi lati siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.